sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge u Blessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Zibandlela 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
uza uka president lo we Belarus kutshengisa ukuthi iZanu PF kaMnangagwa isinazelele ukubona umgago ukuthi kumele ukuthi benze iLook East policy, ngoba iLook East banika isafety ezintweni ezifana nokuthi kube lamazwe awumhlaba bebakhanda ukuthi babusa njani izweni, bebafakela ama conditions.
Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje eZimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe kwensuku ezintathu.
Kusegcekeni ukuthi ubopha lokuyindlela yokwethusela, ngoba sesingenile ku-2023 nabesikhalamana kube lama-elections masinya. So ke iZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobu kugwala.
Inhlanganiso ezizimeleyo abaphikisayo labanye bathi akumangaliso okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa kukhetho lwalonyaka. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungelambhadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike lamhlanje wele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu ngenjongo yokuzoqinisa ubudlelwane bamazwe omabili. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isethekeli saseBelarus lesi samukelwe enkundleni yendizamtshina ngumongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bebandla lakhe leZANU-PF abathwelwe ngamabhasi besiwa eRobert Mugabe International Airport. Ukuza kukaLukashenko kuleli kuza ngemva kokuba isikhulumeli selizwe leli umnumzana Livet Muyeko ethe uhambo lolu lulakho ukuqinisa ubudlelwano kwezomnotho lezombusazwe wamazwe omabili. Ilizwe eleBelarus lilobudlelwano obuqinilelo leRussia njalo liphansi kwezijezo zomnotho zamazwe angentshonalanga njengeleZimbabwe. Eloba ekhasini lakhe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, unobhala kugatsha lokwethula kwembiko omnumzana Nick Mangwana uthe lolu hambo lwakuqala olwenziwa nguLukashenko ezwekazi le-Afrika lokhu wathathayo intambo zombuso ngomnyaka ka-1994. Ukuza kukaLukashenko njalo kuyindlela yokutshengisa ubungani beZimbabwe lamazwe asekela eRussia ngesikhathi sempi ekhona phakathi kweUkraine leRussia. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi uhambo lolu luqakathekile kakhulu ngoba lutshengisa ukuba uhulumende weZimbabwe usedinga abanye abangane.
Uza uka president lo weBelarus kutshengisa ukuthi iZANU-PF kaMnangagwa isinanzelele okwabona umgago ukuthi kumele ukuthi benze iLook East policy, ngoba iLook East banika isafety yabenza ukuthi bebe safe ezintweni ezifana nokuthi kube lamazwe awumhlaba bebakhangela ukuthi babusa njani elizweni, bebafakela ama conditions. So iLook East continuation yeLook East policy lesiyibonayo. Kodwa okunye futhi kumele sikunazele ukuthi ihulumende kaEmmerson Mnangagwa lokho angenayo kupower. Mnangagwa kade ngumuntu kade zama ukulungisa ubudlelwano.
Uqhubeke sithi uhambo lolu lungaba indlela yokuba leZimbabwe lidinge imali yokuziphilisa.
So lokho okwevisit leya kusoze kutshintshe lutho, ngoba abantu esihleli kathi silabo vele i-government yeZimbabwe isile minyaka iLook East sithola ama-deals e-East kodwa kulatshintshwe esilubonileyo. So i-problem isekulungiseleni ubudlelwano lamazwe aku-West.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Prosper Chidambara uthe leZimbabwe kumele libe lendlela zokudinga imali ngobudlelwane lobu.
There is the visit by the president of Belarus to Zimbabwe, I think it's
uhambo loluluhle kakhulu ikakhulu ekuthengiselaneni phakathi kweZimbabwe leBelarus. Kukhona ubudlelwano bokuthengiselana obungaba khona phakathi kwamazwe lawa.
Ubudlelwano phakathi kwamazwe lawa baqiniswa ngomnyaka ka-2015 ngesikhathi uMongameli Mnangagwa esese ngumsekeli kaMongameli Robert Mugabe. Ngomnyaka ka-2019 uMongameli Mnangagwa wavakatshela kweBelarus lapho amazwe omabili alobelana isivumelano. Lukashenko wathembisa ukuvakatshela eHarare. Kusukela ngalowo mnyaka amazwe lawa abelokhu eqinisa lo budlelwane kakhulu kwezomnotho. Abanye bayasola ubudlelwane phakathi kwamazwe lawa ngemva kokuba uhulumende ethe ufuna ukuthenga imitshina yokucitsha umlilo kweBelarus okuyibhizimusi abanye abathi kayikho emthethweni. Abanye njalo basola ubudlelwano phakathi kukahulumende kaMnangagwa namakampani aweBelarus besithi amakampani la alobungane loMnangagwa, kungakho-ke evunyelwa ukuthenga amatshe aligugu awama-diamonds. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo kwezombusazwe lamanye labanye bathi bona akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abathi yena uhlukumeza uZulu, ikakhulu abazancintisa ukhetho olukhulu lwalonyaka. Abakhulume leStudio 7 bathi bona kuyethusa okwenzakala eZimbabwe ukubotshwa amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change Mahlayana. Umunye wabakhathazwa ngokwenzakalayo elizweni umnumzana Ambrose Sibindi, oyenake owenhlanganiso yezakhamizi eyebolawayo Progressive Residents Association.
Kusegcekeni ukuthi ukubopha lokuyindlela yokwethusela ngoba sesingenile ku-2023 yabe sikhalamana kuyela ama-elections masinya. So-ke iZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobu kugwala kulokwesaba ukuthi sebenanzelela amaZimbabweans asayithandi le iphatha okuthiwa iZANU-PF. So ngokunjalo sebefuna ukuthi babambe abantu ngoqoqoqo ukuthi uyafuna awufuni votela iZANU-PF ngokuchaya ngokwethusela ngokubopha abantu lendlela zonke eZimbabwe zenzayo. So ke lokhu kuyasitshengisa ukuthi umuma eZimbabwe mubi kakhulu. Ungaqhube kunje kuzenza ukuthi langasokuvotwa ikakhulu emakhaya abantu bazabalothiswela okukhulu, abanye bazabulawa, abanye bazanyamalala. But singakhanyela futhi nxasisiye embalini asinto emangalisayo. iZANU-PF ivele nje ibilodlakela kusukela emuva khonale. Siyakhumbula ama-early 80s okwenzakalayo kusale zaphu. Kwagcina abantu bebulawa ama-supporters ezaphu eMathebeni leMidlands ngesikhathi se-Gugground. Kwakuyindlela yonke yayisenziwa iZANU-PF, kuyindlela yokuzama ukuthi abantu bethusele bangavoteli phakathi bavotele iZANU-PF. So ngokunanzela iZANU-PF sikhathi esifuthe engxa isibone ukuthi umuma uhambe kuhle abantu sebevule kamehlo. So kuyindlela yokuthi babancindezela kubatshala kwenza konke.
Manje baba Sibindi, ilizwe liyangaphi njengoba kusenzakala konke lokhu?
Esingakuthi kudla nxa kunjalo siyananzela ukuthi asiyo into entsha. Ngama-by-election lasanda kwedlula siyakwazi ukwenza lokho kwathiwa ematopo. TT1 le abantu kwaba lokutshaywa kwabantu, kwaba lokubulawa kwempahla, imota zabulawa, abantu balinyazwa. Akuphelanga khonapho, kuthe kwasuka lapho kwaku-by-election ensiza futhi saba labantu abalinyazwayo khona ngale abantu i-property yalinyazwa. So ke kusegcekeni ukuthi khathesi iZANU-PF nxa ilanda lama-elections ngovalelana ngokunanzela ukuthi kule ngozi yokuthi ingagcina ingabonanga lama-elections. So ke sibamba abantu ngenkani ukuthi bavotele yona iZANU-PF. So ke siyakubona lokho asiyo into enhle. Kodwa nxa kunjalo abantu beZimbabwe I think ngabantu asebefundile abakhulileyo asebehlala iZANU-PF okwale minyaka engu-40 yonke le. Benanzela ukuthi hashi bo ilizwe lokhu lithona lisiya phansi, i-economy yethu ezomnotho aziqedakali, imisebenzi ayikho, ezibhedlela lapha imithi ayikho, abantu balala phansi imbeda ayikho, ezikole lapha kuqedakala okwenzakalayo, imigwaqo ifile, ungahamba emakhaya ukuhambeka kula mgwaqo okhona, inhlupho zonke lezi zikhona, la manzi ahlupha izindawo lapha kobulawayo, abantu bahlukuluzwa ngamanzi. Sile project le igwayisha ngani ukuthi izaba khona kade yamenzela kodwa ilungu. So kuyatshengisa ukuthi abantu kathi abahlakaniphi ukuthi bangavumi uba bethenjiswa nje bephongaukunambithiswa ichukele limini ngingasusa kuma-elections. Abantu abahlakaniphi bavotele abantu, bavotele upresident, bavotele iparty ongalethi inguquko kuleli lizwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, limuzwe lapho ixoxa loGibbs Dube weStudio 7. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma, yena-ke olilunga lebandla leZANU-PF.
Silandela iziqondiso eziyabe zifakwe ngumongameli wethu, u-First Secretary wethu, ubaba u-President Edim Nangagwa, osephumele emgcekeni ekhuluma ngodaba lokubana akube lokuthula ngezikhathi zonke, ngoba yena injongo yakhe yikuvuselela umkhonomo weZimbabwe ukudlula yonke into. Umkhonomo ubana uvuke kuhle udinga ukubana kube lokuthula elizweni ukwenza ukuthi kuyona-ke kube le development kuqhubekele kusiya phambili. Even abasekeli bakhe ubaba uThiwenga, ubaba uMohadi, sebephumile emgcekeni endaweni ezijhejhineyo bekhuluma ngakho noku beloyisa njalo bexwayisa ukubana abantu bagcina ukuthula, basebenze ngokuthula. Sikhombisa abantu nxa ujalo ukuzwa sihlala sithi kona sifuna i-5 million plus votes. Leyo 5 million siyithola ngokuba lobudlelwana labantu ngendlela eqondileyo, hathi ebudlwangudlwangu.
Ye baba Juma, sizwa sibili abantu abaningi bayakhala, bakhala ngebandla elibusayo.
Lokhu kuyabe kusenzakala abantu besenza izinto ezingekho emthethweni, akusikho okumele kuvumakale khonokho. Abanye sebesebenzisa ibizo leZANU-PF besenza okuganga, behlukumeza abanye abantu kodwa bengathunywanga yiZANU-PF, njengalokhu esikubone kusenzakala. Ngiyabona kwakusemtoko nxa ngaphambanisi. Izinto esingazivumeliyo njalo esingazikhwabithiyo ukubana abantu behambe behlukumeza abantu, betshaya abantu ngebizo leZANU-PF. iZANU-PF ifuna ukuthula, iZANU-PF ibhizi iyakhankasa, njalo iZANU-PF iyazi yona ukubana vele nxa kubuya ukhetho sizanqoba ngenxa yezenzo zethu esizenzayo ebantwini, ngenxa yokuhlala kuhle labantu ngezikhathi zonke, ngenxa yokuncenga abantu ukubana basivotele, hatshi ukubana sibatshaye ukuthi basivotele, hatshi ukubana sibahlukumeze ukuthi basivotele. Lokhu thina kasikwenzi, abakwenzayo babe bephamanisa ngempela. So kuyamangalisa kakhulu ubana kube sethu abona amalunga awe-opposition asehlukumezwa ngendlela eziphakemeyo. Kodwa futhi kwenza isikhathi kunanzelela ubana labo benza izinto phandle komthetho ngabomu, bekwazi ukubana nxa sokume kwaba njalo sebezahamba bona besithi bahlukumeziwe. Kuyaziwa ukubana nxa ufuna ukwenza umhlangano kumele ubike emapholiseni ubana ufuna ukwenza umhlangano othize. Pho wena ungatholakala usubiza abantu emzini wakho ubize umhlangano ungabikanga, nxa laba abantu sebebotshwa bese kuthiwa wona yikuhlukumezana, kukanti-ke wena ngoyabe uhlukumeze umthetho.
Olokho bekungumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube oweStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okwamukela umkhokeli wenkonzo yamakatolike emhlabeni jikelele uPapa Francis, owethekelela kwele Democratic Republic of Congo kusasa okwensuku ezintathu. Umeli wemelika enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield, wethekelele kwele-Somalia ngesonto. Ekufikeni kwakhe uThomas Greenfield uhle wakhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancede ngokudla, ngoba lelo lizwe libhekane lodubo olukhulu olwendlala. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo. Lolu sizo baluthole phansi kohlelo oluqhutshwe ngeviki edluleyo olwe-Cleft Camp olwenzelwe esibhedlela sabantwana eHarare Salim Mugabe Central Children's Hospital kungela nhlawulo ngomusa wabenhlanganiso ye-Global Cleft Craniofacial Foundation besebenzisana labeshumiro Sarah Crystal Trust kanye lohulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali ikakhulu omama
bathi zinengi inhlupho ababhekane lazo lapho bethe bazala ingane lesimo sokudabuka indebe kumbe i-cleft lip. Unkosikazi Tatenda Lista Mkhodzo ngumama osasemutsha olomntwana laye otholiswe usizo ngaliviki edluleyo kuhlelo oluqale mhla ka-23 zibandlela lwagqitshwa ngolwesihlanu mhla ka-27.
Because he couldn't suck the milk out because of the cleft palate. We only found out later that it was because of that problem.
Wayengenelisi ukumunya ngesikhathi ezalwa sakunanzelela sekulaphayana ukuthi yikho okwakuludunga. Ngakho kwaba nzima kakhulu kini ukwazi ukuba wayesengumuntu ozaphila nzima engohlaselwa yimikhuhlane lula.
Unkosazana Mercy Ntakana weKenilworth, Longwe Village 12, uthi bekungelula ukuphila lomntwana obelalolu dubo.
Bona ukuthi inde ngiloko engibuza ukuthi kanti umntana wayenza njani. Bathu konke uyadla, uyamunya ebe right. Kuphela khona ukho nje ukuthi lokhu ubuza la uyachina into yangkhona singani yawo. Sengani ngamenza mina sengihlileka lokuphendula. So into yangkhona bengamphathi kuhle. Bengafili right. Into yangkhona ayibi ngihlupha sini.
Uveza ukuba ungomunye walabo abekade bengazi ukuba luyalungiseka.
Onesi baphongukungitshela kuphela ukuthi hawu kuyalungiseka kungabi ne-stress ngoba ngase ngine-stress ukuthi khathi nomo umntwana unjani wasesithi hhayi ungayisabi wena baza kulungisa lokho amadokotela la akhona wenza khonokho.
Umsunguli wenhlanganiso yeShumiro Sarah Christel Magadi Trust yona ephatheke kwezokutholisa abazali ikakhulu omama abalabantwana abazalwa belalolu dubo usizo lokuba bahlaliseke enqondweni. Unkosikazi Danai Maureen Magandi uthi lokhe lusilela ulwazi emphakathini phezu kwalesi simo.
And we are really trying to see how to fill in that void. And so having information out there, being out to the chief and just sharing information is really vital.
Siyazama ukudinga indlela zokusivala leso sikhexe. Ulwazi luyadingakala uZulu. Kumqoka kakhulu ukwabelana lololwazi.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeGlobal Cleft Craniofacial Foundation kuleli unkosikazi Maslin Moyo uthi benza konke okusemandleni abo njengenhlanganiso ukutholisa uZulu imfundiso lolwazi phezu kwalesi simo.
The good news also is that we have our local surgeons who are now capable of doing this cleft lip and palate surgeries. And we hope that every child who is born with a cleft lip and cleft palate has access to the service.
Indaba ezimnandi ngezokuthi sesinabodokotela bethu asebesenelisa ukuqondisa lolu dubo lokudabuka kwendebe zomlomo wangaphezulu njalo silethemba ukuthi umntwana wonke ozalwa elalolu dubo uzakwenelisa ukuthola usizo.
Udokotela Wayne Manana ngomunye wengcwethi ezimbili kwezokulungisisa indebe zabantu eziyabe zidabukile kungaba phezulu komlomo lobaphakathi kwawo ebeziphatheke kulolu hlelo lokutholisa usizo kubantwana kungekho nhlawulo phansi kwalolu hlelo lweviki yonke. Udokotela Manana uthi lolu dubo luqala ingane isesesiswini umama ezithwele ngesikhathi izitho zomzimba womntwana zisabumbeka okuyisimo esinganqabelekiyo ngoba sisegazini.
If the mother or the father or a first degree or second degree relative had a similar problem, then it means there's a possibility for them to give offspring with a similar
nxa umama ukumbe ubaba ukumbe isihlobo segazi bake baba lodubo olufanayo kusho ukuthi lulakho ukudlulisela emntwaneni ozazalwa lolu dubo. Yikho esikhathini libona abantwana abazalwa bonke owakuqala owesibili besiba lolu dubo ukungatholi ukudla okwaneleyo ukusilela kwamanye ama-vitamins lakho kuyabangela lolu dubo.
Udokotela Manana uthi banelise ukusiza abantwana phose amachumi amahlanu 48 kungena nhlawulo phansi kwalolu hlelo. Uthi lumsebenzi ubiza inhlawulo athi isukela kunkulungwane ezintathu kusiya kwezine zamadola akwelemelika ukuqhuba lumsebenzi ma uthe waqhutshwa ngodokotela abazimeleyo. Kunje uthi isilinganiso sokungamachumi amathathu salabo abahlangana lalolu dubo kungolutholakala ngokwemuli.
EZimbabwe lolu dubo lubikwa lutholakala kungane ezingamakhulu amane kusiya kwamahlanu ngomnyaka. Isifiso sakhe uDokotela Manana yikuba kube luhlelo olutholiswa usizo yizizalwane zeZimbabwe, osomabhizimusi bakuleli lezinye inhlanganiso kube ngabahlanganyela ndawonye ukutholisa lolo sizo lwemali lempahla edingakalayo ukuqhuba umsebenzi wokusiza laba bantwana. Lokhu uthi kuzakwenza ukuba lumsebenzi uqhutshwe ngodokotela bakuleli, hatshi ukuthembela kusizo oluvelela kwamanye amazwe, lona olungasatholakali lula ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 olwaphazamisa iminotho yamazwe amaningi. Lolu hlelo olusanda kuqhutshwa uthi luphumelele nje ngoba lutholiswe usizo ngabenhlanganiso ezijiyeneyo, amankampani afana labo Simas kanye labamabandla okholo agoqela ele Celebration Church. Abenhlanganiso eye Global Cleft Craniofacial Foundation bathi bakhangelele ukuqhuba amahlandla amane alezinhlelo lonyaka, njalo isifiso sabo yikwengeza inani labantwana abathola usizo lokuhlinzwa. Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi isimo emhlabeni sabantwana abazalwa bedabuke indebe siveza ukuba phakathi kwabazinkulungwane ezintathu abazalwa ngelanga emhlabeni jikelele, oyedwa uzalwa elalolu dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulabantu abanengi okumangalisayo asebengene ngenkani emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakoBulawayo. Abahlala kuleyo ndawo bathi bona abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMashingo, Bindura kanye lezinye iziqinti zeMashonaland. Bathi sebelahlekelwe izinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi. Mnumzana John Notes, ngomnyaka ka-2000. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Abahlali balindawo bathi baphiwa imvumo nguhulumende ukuba bangene emaplazini la ngomnyaka ka-2001. Njalo umhlaba lo ugcinelwe abadabuka emguza hathi kwezinye indawo zelizwe. Kulokudonselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Ngizobuhlungu kakhulu ngento engiyibona esigabeni lesi, insumansumane lempicampica. Isigaba lesi esiyizo lapha dawudoni bekuliqhiba lesi, bekuliqhiba lemambanjeni. Ngokuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungavuthwanga. Yiba asebesezimkhuba nemkhutshana nabo emini. Phela kabazili lutho laba. Ukhuluma ngabethabo iyabe sishone.
Amazwi kamabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha e-West Acre asisela amadlelo ezinkomo. Ikakhulani labo bokuza bavele eMpumalanga labo. Baba besihlale sobona indawo yakho yahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akule nto ehamba esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo. Izifuyo zimasebanga ziyatshaya ukuthi ngozofakwa abantu babuya balutshontsha. Ukuthi ngoqamba uluthatha ngoba abantu bebona laba amashabi. Angeke sitsho.
Imigodi yamanzi okunatha milutshona kulindawo. Njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Mnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda.
The self-contained and the self-contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa.
Ngobani laba bantu?
Hayi, iningi labo Mpumalanga province khona le abathi intshona yakhona.
Oh, le Mashonaland.
Hayi, iningi labo hayi Mpumalanga.
Bangenziwa mbani la?
Kulesi ngundengunde le. U-Obedi sasengu-MP wethu. Sike samtshela ngenhlupho zoniza. Kulanto kwayiyenza phela nje. Kathesi sakulo munyu MP wakhe wasilethela omunye MP sithi sengilethe iJongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanengangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi. Siyakhela izibholane zibe ningi zamanzi.
Amadlela enkomo akusela le.
Indaba
abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi. Akusela ndawo vele ongadlelwa, sekuyimizi yonke indawo. Akusela ndawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi lobani. Yonke indawo sekuyimizi, sekufana lasetown vele.
Ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo, abakuza laba bacatshangelwa ukuthi yibo abatshontsha izifuyo. Umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe.
Batshontsha, batshontshe amadongi, especially amadongi lenkomo bagamula bathathe. Yathola ngumswane kube. Bese siripota kodwa kula muntu obotshwayo, abobotshwa. Abantu bamabhujabhuja ukuthi bayathuma abantu bezotshontsha la, abamabhuja bethawuni la.
Ummeli walesi sigaba semguza edalela ephalamende njalo engiphatha intambo yesabelo seMatheleni North, umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengaphiwanga nguhulumende wakhe.
Abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yiMinistry of Agriculture, iMinistry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama-individuals, not osebhu bepho kucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadlelweni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa, because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu. Akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo, and akuvunyelwa, and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukhuluma le-Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo, akula muntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 e-West Acre eMguza, igama lami Ezra Jesus Banda.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwa live talk kuhlelo lwethu namhlanje sikhangela okwenzakala kwezempila kahle. Lapho ke okuhlinzwe abantwana abazingane ezazalwa zile zidabuke indebe. Kanye lohambo lokwethekelela eZimbabwe kukamongameli Alexander Lukashenko wele Belarus. Isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukubana sikhubekele phambili silokhu sikuhlelo lolo. Kodwa-ke singeke hlukani izihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje kwele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu. Inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo, labanye bathi akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa kukhetho lonalo umnyaka. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yamaswazi yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.